Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani imthokazi omuhle siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 13 kuzibandlela 2020 olamukelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iStudio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be-MDC abavalelwe ejele leKami bazayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare lamhlanje.
Uthi yena kule information yakade kuWhatsApp yakade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseKoBulawayo.
Impuphu ibikwa engasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikela kithi impuphu kayisekho ezitolo. Ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza, kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu.
Ingcwethi kwezokulima isola imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu.
Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall, kodwa ngithe sengibona i-latest report evela kusadik. Isadik ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal.
Amapholisa awesifazane kunye lamasotsha babikwa labo sebethengisa umzimba ngokoma kwezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. iStudio 7 isithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be-MDC abavalelwe ejele leKami bazasuswa bayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare namuhla. UNgulube labanye abathathu abathi uFortune Masuku, Melusi Moyo lo Otilias Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisikhombisa 7 ngemva kokutholakala belecala lokuchisa imota yelunga lezanu PF ngesikhathi sokutshengisela ukwenziwa ilizwe phose lonke jikelele ngenyanga kazibandlela nyakenye. Igqweta likaMzaca Ngulube umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi uMzaca Ngulube labanye bazasuswa eKami ngoba kusesatshelwa impilo yabo kulandela imbiko eyethulwa kuWhatsapp.
Isiphathamandla esikhulu esenkantolo yeKami ku-remand prison ngathi ngihambile ukuyabona obaba uMzaca uJosephat Ngulube. Wakutsho kwaba obala ukuthi ubaba uMzaca bazamsusa lapha koBulawayo bamhambise eKami eHarare. Asotshwe ngokuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare, kodwa wakhonfirm ukuthi hayi uza kuya eHarare. Esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha koBulawayo. Ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo.
Kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare?
Besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha koBulawayo yisithi. Ngoba nxa ngibuza usiphathamandla weKami ukuthi kathi isizathu kuyini, uthi yena kule information yakade kuWhatsApp yakade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseKoBulawayo. Ngakho sebefuna umhambise eHarare. Nxa ngithi ngiyakukhangela nje umcabango wangikhona okuphica ingqondo ukuthi lapha lathi silayo iKami maximum prison, ngakho ukuthi kade sokule i-security singathi ngesilungu i-security threat, sure iKami maximum prison was going to be ideal, but into esuke idanise ukuthi lapha sebemhambisa khona akana zihlobo lwana umuntu ngani la into ayikhala ngayo ukuthi akula zihlobo akula umuntu ozamphathela khona ukudla kuyukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho kuthiwa yi-appeal luhamba njani
sacela i-appeal kathesi esikumeleleyo ukuthi irekhodi langikhona elama-proceeding lithayitshwe umantshi owayedila le ndaba naleyo alibala liconfirm ukuthi yini sibese senza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal yiyo nje into engani isifisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayengezwa kahle emzimbeni usenjani kathesi
uyakhala ngomzimba Well, lapho uphakathi mfowethu ya awungekwe nje kube konke kuhambele kuthi uyakhala nje ngomzimba ukuthi hayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalaphana and enye into akathi ngani akathi engani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso sobe siyana esekami asimncedisi ngokufanelele
Alo-ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Josephat Ngulube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umzaca Ngulube wazimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kodwa ubika ubeselilunga le-MDC kusiyaphela umnyaka odluleyo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zejele lekhami yehlule kodwa senelise ukukhuluma lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Vele lokhu mfowethu yinjwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgwabisi beseluthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhu izenimthiphata lokhu futhi kwenzakala kulokhu izenamadoda e-MDC ayeganjelwa amanga bebetshalwa ukuthi cha babulela uKing Gala zananzela uthi o-remember moyo labanye oswazi bahamba bayehlale ejikurubi so lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi njalo khanya bengenile laphana sekwabasobala ukuthi balosekelo ngoba umama Thabita Khumalo abanye bebefika khona ngale so khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi kabafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeeduzane bebaduduza khanya vele yindlela vele yokubaswabisa lokhu bazwisa ubuhlungu
manje lizathatha nyathelo bani njengebandla
thina siyekele vele ubanike usekelo uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale e-RRF sizabe sibanike usekelo ngoba phela into abangeke bayenza yikufihla ukuthi bangaphi thina siyabe silokhu sibanika usekelo sibavakajela yaso sibakhohlwe nabafowethu ngamacomrade ethu
ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yekami lapho wabona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni uke wahlangana yini laye umzaca Ngulube labanye la abotshwa la
yena kasayenelisanga ukuthi afike othibananzelela ukuthi ubaba uNkululeko uSibanda oyisikhulumisi kamongameli u-advocate Chamisa ufikile khona ali laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo usesole imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokusiba sobala ukuthi izulu lonyaka alisoze line ngemfanelo. Siqale sabuza uNkomo ukuthi umumo unjani kwezokulima ngalesi sikhathi okwandise ukuthi abantu bayabe sebedobhadobha emasimini.
Chris
ngike ngahamba hamba endaweni ezimbalwa ikakhulu kwelakithi eMathebele le North lase South and umumo enguthole lapho ubusesabisa kakhulu ngoba nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifika eKhisimusini endaweni eziningi kufanele othi maybe abantu bebesebethole izulu elifika kobo at least 200 millimeters, kodwa ngalesi sikhathi asikafiki kulelo nani lezulu. Ngakho-ke akulazulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini. Abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi somele beqale kakutsha phansi. So umume sikuwo mubi kakhulu ukuthi sesiba le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka endlala.
Manje nxa sikhangela elakusasa, bathina bezomkhathi kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu?
Eqinisweni Chris, abomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngabo September, August, September. Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall. Kodwa ngithe sengibona i-latest report evela ku-SADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall. And isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe, Malawi, lezinye indawo zaseMozambique. Asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari. Asazi-ke ukuthi mhlambe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa, kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kule zinto ongeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari. So kathesi nje iwindi eselikhona ngelokhu uhlanyela into ezifana labo-soya beans, lawo numumbu ungahlanyela i-short season variety wa-120 or so days, but isikhathi asisekho.
Kanti khona kungaba kulesizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe lona ilizwe lingelalutho, kungakuhamba njani? Kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation?
I-scientific explanation angeke isweleke. Ukhumbule phela ukuthi izulu thina esilitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone, and intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator ihlanganisa ama-currents ambalwa. Kufanele yehle iziyefika maybe koboBulawayo and so forth, but akuthembiso ukuthi yehla lo nyaka ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle sondele kithi lo nyaka kukhanya ziyasilela.
Hello-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima. Kunjalo nje impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside esedluleyo. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikikela kithi. Impupho kayisiyekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasifithikeza, kodwa isimanga ungahamba emkambo we-black market sigcwele impupho. Ukuthi iphuma ngaphi, kutheni, beyithola njani, yimbuzo esiyehlule ukuthi siziphendulena, kodwa siyazibuza nsuku zonke.
Kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni?
Ezitolo itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo itholwa ngabalutshwane mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho mede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labophatha izitolo kumbe labomaneja njelo itholakala kwesikhathi esincane njalo iyabintutshwane impuphu yakhona yona le entengo eyenelisa ngabantu kodwa le entengo edurayo esingathi engagazethwanga maybe price yetholakala yezitolo edurayo yangikhona engenelisa ngabantu.
Isilinganiso se 10 kg yenza malini?
10 kg ingabe kubo 90 something khona lapho 200 something dollars.
Le engethengekayo kumbe ile dollar?
leyo ngedulayo kodwa intengo eyitolo efanele libe yethengwa ngayo le ekhiphe yakhona ngabo $45 kodwa umkambo e-black market yayithengisa $75
abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa
asikaze sibone bebotshwa asikaze sibili sibone bebotshwa ngoba lathi siyahamba siyezithengela baya beyichayile emakhethi abaningi bakhona njalo izimoto uyazibona zigele ziphuphumele ngezimpuphu ziyehlisa elapha lalaphayana asikaze sizwe leli ikhothi yokuthiwa ngumuntu otholakale le mpuphu eningi eyithengise ngekho emthethweni
Alo-ke ngunkosazana Tendai Masotsha isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale koBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumisa ikhefu lakhe lamhlanje aye emsebenzini esiyahlangana lomphathi ntambo wakwele China obona ngezokubudlelwano lamanye amazwe omnumzana Wang Yi. Uyi osevakashele amanye amazwe amahlanu awezwekazi le-Africa usehlangane lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga losowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uhambo lukayi luzaletha na inguquko kwezomnotho welizwe.
Kuza kuqula iChina ngokwayo eZimbabwe kusoze kulethe lutho. iChina idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo, idinga ama-diamond, idinga i-platinum, idinga coal, idinga konke okungakhulisa umnotho weChina kwenza abantu basebenze ithuthukise iya phambili. Kabakhangelelanga ukuza bezothuthukisa iZimbabwe. Ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lohulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyikuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzaqala kukhulunywa ngawo mamegadilizwe kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lake kancane ukuze abone umphathintambo lo wakwele China. Kungakutshengisani lokhu ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi kakunjalo, ube vele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe ngabe kayanga vele ekuphumuleni. Akulanto phela akade eyenze edinga ukuthi aphumule. Ukuthi loyana omunye umongameli odlulileyo umgabe wephumula ngaso nalesi sikhathi akusho ukuthi la aphumule ngalesi sikhathi. Achiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengelakudla belambile kubethwele nzima kanje. Ilizwe ngalesi sikhathi alidingi muntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangake egamula ukuphumula kwakhe ezobona weChina engelandaba lezintandane abafelokazi labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo okungasoze kuye abantwana besikolo njengoba sekudila kangaka, kusho khona ukuthi hayi uyehluleka njengomongameli welizwe kamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ngani eleChina lona lilesifiso so nayo sokuphathisa iZimbabwe njalo nxalingela njengoba sibona ama mega deals engaphumelelanga, kungakuyini okusolwa yiChina?
China ilesifiso sokuthi izithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akula muntu oya ebudlelwaneni lelilizwe esithi ufuna ukwenza i-charity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izabe izokhangelela okwayo, ibisisithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kulanto engazuzakala ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza lelizweni liphethe njengeZimbabwe. iChina layo kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zitshontshwe, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke kuvume lokho. Yikho-ke kuzahlala kungumlomo ukuthi hayi thina ama-mega deals laphasi lama-mega deals kodwa imali ingezi elizweni ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe njengalokhu kwenzeka izimali ezinye ezelizwe leZimbabwe
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lebulembu elezimlive.com lithi amapholisa namasotsha wesifazane sebethengisa umzimba besenza lokunye okungaphandle komthetho ngenxa yokuma kwezomnotho. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kwenhlolisiso eyenziwe isiphathamandla samapholisa u-Assistant Commissioner Bazibi Dube owejele leChikurubi. Iphephandaba leChronicle lithi uMusa weNkosi owesigaba sebubi wagamula uyise obhubhe esibhedlela sempilo ngolwesithathu. Kodwa umkamuyi waqamba amanga esithi umunye wabulawa ngokuwela phezu kwehara. Okwamanje ke yekelani indedele emuva ngelitshiye silaleleke lina balaleli bethu kumazwi elisithumele wona nge-WhatsApp.
Happy New Year, Studio 7, ninjani? Singekho thina ma-VIP, sisekhaya. Manje sitatapheka ngeza-South Africa, eZimbabwe umuntu yakangala-40. Ngiyalikhumbula nje. Ngiyaphila nonke. Yazi ngabe nani mina ngikhumbula. Limfonele.
Salibonani bantu bakwaMthakazi, leZimbabwe yonke lijikelele. Mina igama lami ngu-Enbofu. Mina kusuka kundanise. Ukuthi abantu abanjabo babubelieve gawule bakhuluma bephenduka nsuku zonke njengonwabo angazi ukuthi kusuka kuthini. Baya admit ukuthi ye izinto ziyahlupha bajike hayi izinto kazizi ihulumende ilo mzamo wonke. Umzamo wakhona asiwuboni thina ngoba khathesi indaba yezikolo leyo ungakhangela i-ishu yezikolo. Bathi bona uhulumende uzamile ukuthi abantu izikolo zingakhweli, uzamela abantu. On the other side, ungakukhandisisa kuhle kono kasitsho ukuthi imali khona umbe lami ngiyangitsho ukuthi imali engilayo angilayo. Izinto zonke ziyahlupha kade izinto zonke zikhwelile. Kodwa isikolo eyiso lensika yabantu bethu esikhangelele khona ukuthi ikusasa abantu bethu ibonakale, bathi izikolo zingakhweli. Bethi besenze njalo akula ama-subsidies abakutshoyo ukuthi bona bazancedisa ngani ezikolo. Which means izikolo ziyabulawa okwamanje. Abantwana i-pass rate this year kufanele iyehle to the last. Angikwazi ukuthi bacabanga njani khonapho. Angikwazi ukuthi bakube kanjani. And futhi uma ngithi ngakhangela kungenxa yokuthi bona most of them abantu ababo phela bafundi la bafunda emazweni. Kusasa yibo futhi abantu ababo abaseuya bebamba amaqolo lapha bekhimanisa abantu abethu besithi abafundanga. At the side, bathi izikolo zingakhweli. Ake nitshele udaba lunjengepassport, khangelani ukuthi ikhwele okungakanani. Likhangele ezibhedlela zikhwele okungakanani. Khangela ama-target ngenxa yokuthi liyana imali engena direct kibo enceda bona lemisebenzi yabo le mibi abayenzayo. So thina sofane sibulawele abantwana kathi this year, sofane sibulawele abantwana, abantu abethu bangafundi. Wama-resources imota isikolo sisebenza ngemali. I-bond paper wona ngokwayo yodwa ivele iyimalini. Ungayenza i-survey i-textbook A1 ubona ngani ma ubhadale $100 yona e-secondary school. I-textbook iyimalini okokuqala. Please laba abantu sicela bakithi kwabogawule bazame ukuthi bake basihloniphe bakithi. Izikolo most years khona ezikweze abnormal. They have to deal with those ones abakhweze abnormal. But ezinye abayekele sihambe the situation please. Bangasibulaleli abantwana. Cela bazame ukuthi bahloniphe kwelinye la athole isikhathi. Yabona.
Selibonani muli eZimbabwe. Edmo okhuluma enselizweni laseSouth Africa. Eboyze. Hey, ngihlukumezeka kakhulu ngento engizwileyo ngendaba edliwayo le, eyimnyama edliwayo le esenzelwa abantu efaka umuthi ezidumbu. Kodwa inkosi iyangenela bakithi. Ube siyake silithandazisile izwe lakithi sure. UNkulunkulu angenele. Laba siphetheyo ngathi abala ndaba, ngathi babanye bakhona bamabhutsha lawo. Lathi asike sitholeni isikhathi sokubambana sibe yimbumba nje. UJehova sisize. Ngidabukile lakho njabulela ukuthola inamba zenu namhlanje.
Sangibonani bafakazi abahle nabalaleli bonke nje ngiphilani njalo wakwaNdlovu wakwaMlevo. Uyazi ukuthi mina personally ugamenti wethu ngimbona esehluleka kakhulu kakhulu kakhulu. Niyakusekela lokuthi amatitsha kabahlale phansi bengayi emsebenzini. Ilizwe lethu kuphela leZimbabwe elibhekela uteacher phansi, angazi why. Kodwa-ke into efani ukuthi wonke umuntu udlula kuteacher. Teacher kanakakelwe. Ake ukuholise uteacher 1,000 pounds. Yini leyo? Lihlazo elikhulu kakhulu lelo. Yabona, uteacher ngumuntu osebenza nomphakathi. Kumele abonakale emphakathini njengomuntu. Uzoma kanjani efundisa abantu engaholi? Ugamenti wethu uyehluleka. Ehluleka kakhulu kakhulu kakhulu. Ah, well, asazi kodwa-ke umbono wami lo mbona ngathi kuhle ukuthi bazihlalele amatitsha bengayindawo.
Mbona njani, mbonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo? Hayi, siyabona izilizwe liyaphela bantu bakithi. Ah, kodwa kwabomnankaka lokho bantu bakithi kuzwisa ubuhlungu. Kambe uvuka esima phambi kukaZulu mpela utshela uZulu ukuthi udle umbhida. Kambe upresidenti oyeqiniswa wavotelwa ngabantu yinto angayitshela abantu yona le. Vele upresidenti yinto ongama mpela phambi kwabantu ayayikhulume nalowo ma engupresidenti oright onormal ogcwele ekhanda yinto angama phambi kwabantu ayikhuluma ukuthi kumele abantu bedle umbhida. Angithi yena udla kahle ngoba yena uyatshotsha, nguye okumele edle inyama, abantu kumele bedle umbhida. Uchaza khona lokho. Angithi le nto vele ibonisa mhlophe ukuthi lo muntu kekuright ekhanda lo. Lo muntu vele okuqala nje vele acabange awukeli ukuthi ume phambi kwaZulu utshele ukuthi uZulu umele edle umbhida. Hayi, kodwa okunye kuyadanisa. Kodwa abantu bakithi iningi lenu vele liyazivulela ukuthi lo muntu akusopresident, lo muntu vele lisela umbulali nangabo. Akula muntu ongamboniyo izenzo zakhe. Awukeli ukuthi okunye vele kudinga ingqondo, ucabange lawo uma ulesikolo. Akusho into ongayitshela abantu le. Uyabuthi abantu befile njani enhliziyweni zabo phezu kokuhluphewa kwabantu okungaka nokudubeka okungaka abantu bethwele nzima. Uma ubatshele wenze futhi ukuthi kona kumele bedle umbhida, uthi bephile njani abantu engqondweni zabo? Uthi befile njani enhliziyweni zabo? Angithi abantu bayabona futhi uyabadeleli kwezi zilimi. Yinto enje ngomnankaka.
Mina ngubhandamo ebulilima West Kondolwane. Ugovernment mayengancedisa abantu ngezokulima. Ngezokulima fake abantu ukuthi kulima, sifuna ama-regression, sifuna amadamu. Kuze silime ilizwe lithole imali yangaphandle. Izolithola kanjani ilizwe kungalanto esiyithengisayo? Kamendi kancedisi kulima, kube la ma-regression emakhaya, abantu baqeda indlala, bafundise abantwana.
Yibo ke abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele imlayezelo ngenombolo zethu eze-WhatsApp ezithi 001 202 465 0318. Siyabonga.
Kuyazenzela, kuyazenzela kithi nabantu abasha. Kuyazenzela safasashiya basale njengoba. Kuyazenzela kithi nabantu abasha. Kuyazenzela
Ukhanya kwezwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. I-Studio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli bebandla le-MDC abavalelwe ejele leKami bazayiswa ejele leHarare elingaqanjwanga lamhlanje. Impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kweZulu kuzadala indlala embi kakhulu engazayibonakali. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje livalelisayo igama ngu Chris Gandhi sithi asidibaneni njalo sikhathi sinye sasa.